Siyabonga Sandra lo Chris li tshona njani emakhaya siyalambulela emsakazweni we Studio 7 hlaka 9 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekala le-Africa njalo kumkhono omkhulu o-Africa onjengwe South Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo.
Umongameli Jacob Zuma ukhangelele ukukhokhela ele South Africa kweminye njalo iminyaka emihlanu kulandela ukunqoba kwebandla lakhe le-ANC. Ukhetho inengelithi liqhutshwe ngokuthula njalo ngendlela esuthisayo.
Ukuthi ukuthi esizakwenza kathi sizabuyela ku-National Council ukuthi hheyi madoda sidabanandi ngale parliament bathi siye court. So sesiyakuzwa-ke i-National Council ukuthi izathatha sinqumo bani ngemuva kwe-decision kamtenda.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwenkokheli yebandla le-MDCT loke kuqhubekela phambili amacele aphikisanayo ekhulumisana lomlawuli wedale lephalamende ukuthi axotshe amalunga elinye icele.
Kuhlandla lwethu lwesibili kungxoxo lomeya wedolobho lakwaBulawayo uCouncillor Martin Moyo lamhla sixoxa ngodaba lwamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Africa we-African Union kanye lenhlanganiso yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-SADC zithi ukhetho le-South Africa luqhutshwe ngokuthula njalo ngendlela esuthisayo. Inhlanganiso lezi zethule umbiko lonamhla lapho ikomishini yalelo lizwe ebona ngokuqhutshwa kokhetho ebiphakathi kokuqedisa ukubala amavoti. Umongameli Jacob Zuma ukhangelelwe ukukhethwa lidale lephalamende mhlaka 21 kulinyanga ukuthi akhokhele ilizwe okweminye njalo iminyaka emihlanu kulandela ukunqoba kwebandla lakhe le-African National Congress kukhetho lolu olwenziwe ngolwesithathu. Lanxa ugatsha olubona ngezokhetho kulelo lizwe lungakazisi impumela yokhetho ngokugcweleyo, ibandla le-ANC bese lithole izihlalo ezedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu okulipha amandla okukhetha umongameli welizwe ephalamende kungakhathalekile ukuthi amanye amabandla athini. Phakathi kwezabelo zelizwe eziyisishiyagalolunye, i-ANC inqobe kweziyisishiyagalombili kwathi isabelo esisodwa ese-Western Cape saya kubandla le-Democratic Alliance. Ibandla likaMnumzana Julius Malema ele-Economic Freedom Fighters lona bese lithole izihlalo ezedlula amashumi amabili njalo uMalema ngokwakhe selilunga ledale lephalamende. Sixhume ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sibone kuzekala le-Africa njalo kumkhono omkhulu we-Africa onjengwe South Africa ukuthi kwenze ukhetho ngendlela lokuthula njalo abantu bekhululekile ukuthi bakhethe ngendlela abafuna ngayo. Nxa sikhangela esesikuzwile kuze kube manje ngibone ngani lokho okuthiwo i-African Union ukuthi hayi ukhetho lolu ngabe luhambe kahle kukhanya ngani kuliqiniso lokho njalo kuyasithokozisa kakhulu.
LeZimbabwe likhangelelwe ukwenza ukhetho ngo-2018 kukhona yini elingakufunda kundlela ele-South Africa eliqhube ngayo ukhetho lwalo?
Ye, ngibona ngani mina singafunda kakhulu ukuthi hayi-ke phela lamabandla amatsha nxa ukhangela indlela eqhutshwe ukhetho lwa-South Africa lamabandla amatsha afana le-EFR le-EFF ebekhululekile ukuthi akhankase njalo abhalise ukuthi aphatheke ekhethweni. Ngibona ngani mina lokhu kuyinto enhle kakhulu okufanele ukuthi iZimbabwe ilandele khonapho ukuthi ukhetho lungabi nje ngolwamabandla asejwayelekile njalo lawo avela kwezombusazwe kokukhululekiswa kwelizwe kwe-independence. Ngibona ngani lokho mina kuyinto ekufanele siyikhangele ngibabonele njengento enhle kakhulu.
Amabandla eZimbabwe aphikisayo ona obona thola yini intshunkuntshu ledlabuzane kumzekeliso we-EFF?
Ngibona ngani mina indlela amabandla awokele Zimbabwe aphikisayo aqhuba ngayo ezombusazwe yenza kube nzima kakhulu ukuthi kube lokuthokozelela ezombusazwe njalo le ntshukuntshu efana leyenziwe nge-EFF, ngoba i-EFF ibikhuluma ngabantu ithi hayi sifuna ukuthi kube lokutshintsha, kube le umnotho usiwe ebantwini, njalo bakhokheli be-EFF bekhanya bephila impilo abathi bafuna ukuthi etshengisa ukuthi hayi nabo bayahlonipha abantu njalo basebenzela abantu bengasifaki phezulu kakhulu. Khonokhana kwenza ukuthi abantu baphatheke kakhulu kwezombusazwe, kulokuthi singakhangela lokho kwenziwa amabandla lezombusazwe aphikisa kweZimbabwe ukuthi hayi abakhokheli babegqoka izigqoko ezinhle kakhulu, bona begqoka izigqoko zamaphepha. Ngibona ngani khonokho mina kwenza umehluko omkhulu kakhulu, njalo yikho kwenza ukuthi ibandla njenge-EFF libe lokuphumelela okunjengalokho elikuthole ukhetho lolo.